siyabonga Jonga lo Chris. Lichona njani? Yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 ngombimbitho 2015. Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ihlupho esilalo thina ngendaba yamapolisi eZimbabwe. Basebenzisa udlame kakhulu abasebenzisa ingqondo isikhathi esiningi. Ngenxa yokuthi bahlangane labantu labo endleleni kungayisikho ukuthi abantu labo bebehamba begida besilwa kumbe bekutsha abantu besenzani. Phezu kokuthi bese bevela present udaba lwabo kuma-parliamentarians ngendlela ekadile ukuthula.
Kuqhamuka ukulwisana phakathi kwamapholisa lamalunga ebandla le-MDCT lamhla eHarare. Abakade befola bevela idale lephalamende okuya kwethula umbiko wokukhonona phezu kokunyamalala kwentatheli zindaba uItayi Tamara.
Ama-councillors ake amamukele kuma-chambers ukuthi hayi siyakwamukela president. Bathe usifike emini yesasesivakathela lapho okuhlanzwa khona amanzi okuthiwa yi-criterion water wayetusebensite ukuze wavuma laye ukuthi hayi bengingani ngilokuthandabuza kokunatha amanzi kobulawayo khathesi ngizawanatha sengikhululekile.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai wethekela inhlelo eziqhutshwa ngukhansili wakobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sithi asikafiki isikhathi sokuthi zibuyele ekhaya ukuyasebenza khona kumbe ukuyavula amabhizinisi ngoba umumo wezombusazwe lokunye ulokhu ungakazinzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwamapholisa ohlangothi lwe-Riot kuZimbabwe Republic Police labontanga phose abangamakhulu amathathu abebandla le-MDCT lamhla emini eHarare. Abasakhulayo laba bebevela idale lephalamende ukuya kwethula umbiko wabo wokukhonona ngodaba lokunyamalala komkhokheli we-Occupy Africa Unity Square umnumzana Itayi Tamara ngensonto. Yena ocatshangelwa ukuthi uthunjwe ngabezomthetho njalo lokhu engaziwa lapho akhona kuze kube lalamhla. Intathe izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba.
Abasakhulayo laba bebelubhekise edale lephalamende lamhlemini ukuya kwethula umbiko wabo wokukhonona kumalunga aleli dale ukuthi ababuzele kumphathi ntambo wezemithetho onguye njalo omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi ungapi uZamara. Bathi bakubone kufanele ukuthatha leli nyathelo bekhonona phezu kokwenza kwabomthetho abehluleka ukwenza umsebenzi wabo wokuvikela uZulu ogoqela uZamara. Bathi baqonde ePhalamende ngenhloso yokukhuthaza amalunga aluphathe lolu daba edale benze achaze uMnangagwa ukuthi usiwe ngapi uZamara ngosuku lapho abaphathi ntambo babuzwa khona imibuzo kuleli dale. UZulu weHarare obesedolobheni ngesikhathi lokhu kusenzakala usole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa amane avukela uZulu ozama ukukhalaza phezu kokungalondolozwa kwelungelo loluntu okubalisa ukuthunjwa kukaZamara. Omunye walaba bantu ngumnumzana Sibangani Ndlovu.
Ihlupho esilalo thina ngendaba yamapholisa eZimbabwe. Basebenzisa udlame kakhulu abasebenzisa ingqondo isikhathi esiningi. Ngenxa yokuthi bahlangane labantu labo endleleni kungayisikho ukuthi abantu labo bebehamba begida besilwa kumbe bekutsha abantu besenzani. Phezu kokuthi bese bevela present udaba lwabo kuma-parliamentarians ngendlela ekadile ukuthula. So ngendlela nawo amapholisa wona se-react ngayo akutshengisi ngihlala kahle esilayo between thina abantu esiphila eZimbabwe lamapholisa ethu. Basebenzisa udlame kakhulu abasebenzisa indlela zokukhulumisana kuma indlela ezilungileyo.
Uthi uNdlovu ukwenza kwamapholisa lokhu kutshengisa ukuba uhulumende ubafundisa ngendlela ngayisiyo yokusebenzisa udlame isikhathi sonke.
Nxa amapolisa one-violent kutshengisela vele ngendlela uhulumende azayenza ngayo kanti sanje bamthetha uItayi Tamara asikwazi lapha khona lokuthi uphila njani kuba amtshaya kodwa siyakwazi vethe eZimbabwe ungabona bekuthatha ngale ndlela lapha khona kakho right uyatshaya ikho amapolisa la esenza the same thing.
Lesi sehlakalo sokuhlaselwa ngamapholisa kwabontanga senzakale lapho bequma umgwaqo u-Second Street behamba ngoNelson Mandela sebevela edale lephalamende. Inhlanganiso eziningi zabalola ilungelo loluntu ezibalisa eZimbabwe Human Rights NGO Forum, Heal Zimbabwe, Peace Project, Amnesty International lezinye basole lokhu kwenza kwahulumende bethi kwephula ilungelo loluntu. Kuthe behofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo batshengise insolo yabo phezu kokuthunjwa kukaZamara bethi yikwephula ilungelo loluntu. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, amapholisa eRiot abehlomile abehanqe isigodlo seMDCT abatshayeli labazihambelayo bevinjwa ukudlula kule ndawo. UZamara unyamalale esendaweni lapho kugelwa khona inwele lapho abikwa ethunjwe ngamadoda amahlanu abanakanelwa ukuthi ngamapholisa wensitha awe-CIO. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje lanxa kuke kwaba lehungahunga lokuthi uZamara ubesetholakele esitokisini seHarare Central, amagqwetha amelayo ayilandulela imbiko esithi kakabonakali. Lokho kulandela eminye njalo imbiko izolo ebisithi kutholakale isidumbu sakhe okulandulwe njalo ngamagqwetha akhe. Lokho kwenzakala inhlanganiso ezitshiyeneyo lamazwe ambalwa isithi kakhululwe uZamara lapho angabe efakwe khona. Uhulumende weMelika uthi uhulumende weZimbabwe kumele enze konke okusemandleni akhe ukuthi abonakale lapho angabe ekhona lokho wathunjwayo ngomvulo uZamara. Uhulumende wakwele Australia laye uthe kumele labo abamthumbayo babotshwe njalo bajeziswe. EZimbabwe kona kule nhlanganiso ezibalisa ezilwela amalungelo kanye lentatheli zindaba lazo esezitshengise ukukhathazeka okukhulu ngokuthunjwa kukaZamara. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo mnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko. Yena othi lolu daba nxa lungaphathwanga kuhle lungadala umsindo omkhulu.
Lokhu ukuthunjwa kwalo jaha lokhu kuyethusa, lokhu yinto esisesabisa abantu akusabaphathi kuhle esikhathi lesi esikuso lesi, ngobana into ezinjengalezi zandisa ukwanda kakhulu nxa kuyisikhathi sama-election. Pho ngesikhathi sokuthi ngathi kuthule kunje kube sekusiba lezifo ezinjengazona lezi ngendlela ephuma ngayo emaphepheni, iqinisa langikhona kalicaci, ngobana abantu laba kungathi ngabantu ade bezothatha bemthatha bethi wona hhayi umuntu obedingeka inkomo ukuthi itshontshe inkomo. Kodwa-ke in the end of the day akusacaci ukuthi ngabangaphi ungeniswe ngaphi. Kulusizi kakhulu sitanile nje lathi sikhonapha lokuthithibala.
Singaphetha sibona kusiba ngokunye okunzima yini lapha elizweni.
Isehlakalo esinje lesi singenisa izitha. Bakhona abathokozelela ukuthi ilizwe libe lokungahlaliseki kuhle ngezombangazwe. Labo bazathatha ithuba lona lelo kube kubi, kube sokusiyadojwa abantu abangelacala. Kodwa-ke abantu bale mvumo bale right yokuthi lokhu akuvele egcekeni. Sokuwumsebenzi wamapholisa njengohulumende ukuthi lo minister ekubone ukuthi lowo muntu lo uyadingakala itholakale. Akukhethile ufile kafanga kudingakala ukuthi kabonakale. Labo bantu laba abamthetheyo labo kumbe abamthumbileyo mhlawumbe basayenza ama-investigation, abantu bangagijimela ezitaradini. Kwesinye isikhathi labo bantu basamgcinile lapho abamgcine khona, kodwa kakakuvele phela ukuthi hhayi lingethuki ngalokho kulapha uza kuye ekhoti ngobani okhangelane lecala elithile ababemthatha ngalo. Hhayi kuphela ukuthi umuntu ephonga ukudojwa nje ngemoto engelama-number plate behambelayo. Lokhuyana kuzakwenza ukuthi khona abantu besukume ngezinyawo. Ngikhumbuze njalo ukuthi khona eLibya kwasukuma ngayona lindlela, layo khonapha eNigeria kwasukuma ngazo nalezi ndlela zona lezi. Kuzasenzela umsindo omkhulu esingasoze sikwanise ukuthi siwuqede.
Umnumzana Max Mkandla ngohalwa impi yenkululeko bekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Umkhokheli welinye lamacele eMDC umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla ubhotabhote edolobheni lakobulawayo ehlola inhlelo eziqhutshwa yikhansili yalelo dolobho, lapho agcizelele khona ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani elokhu evalwa labantu belahlekelwa imisebenzi. Umqoqo wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Pepe uthi kube lokuphithizela okukhulu ezitaladeni zaleli dolobho abantu bethabela umnumzana Tsvangirai okubangele ukuthi ehluleke ukukhulumisana labathengisa impahla ezitshiyeneyo njengoba abanye bebengalimala ukuze sizwe okunengi okwethekelela kukamnumzana Tsvangirai kobulawo kanye lokwenzakale lamuhla sixoxe lomnumzana Bebe ngalelo daba
ama-councillors ake amamukele kuma-chambers ukuthi hayi siyakwamukela president base usifike emini ke sasesivakatshela lapho okuhlanzwa khona amanzi okuthiwa yi-criterion water wethu ese-Burnside ukuze wavuma laye ukuthi hayi bengingani ngilokuthandabuza kokunatha amanzi koBulawayo khathesi ngizawanatha sengikhululekile saya lapho kulungiswa khona umgwaqo-ke ungakhohlwa ukuthi uBulawayo ba imali kayikho imisebenzi ayikho kakuy abantu ababhadala amaretsi kodwa engikubonileyo namhlanje kuyathengisa ukuthi hayi bo shuwa abantu nxa kuwukuthi bayakubona okwenzakalayo azame ukuthi umuntu lanxa ile-dollar ahamba efaka kuphela ngoba bebediliza umgwaqo okathi silamaphodoli ungasahambeki sebewenza kakutsha-ke bahambe bayasithengisa khonapho bathe besuka lapho-ke kule ndawo entsha ilokithi elitsha okuthiwa i-raygate elakhiwayo kukhanye libuhle sibili uthe esuka-ke khonapho upresident wasesiya-ke ukuthi ayekhangela labo-ke abaphila ngokuthengisa-ke sithe sifika-ke khonapho kwehluleke ukuthi sihambe siqede umango onga-100 meters ngoba abantu bahle bagcwala bebona upresident bathi president sabe sigcineke sesimthatha ngemota sabona ukuthi hayi abantu ngokuba baningi kade sebesiba yibo kukhona bebezanyathela-ke into zabantu kumbe amatamatisi abo laba abawathengisayo
kusasa-ke ulubhekise ngani
kusasa-ke ulubhekise siyabe siyakhangela-ke ama-structures ethu wonke awe-district koBulawayo sithethe-ke ama-constituency sawahlanganisa ngamathathu so indawo lapho azavakatshela khona kusasa zintathu-ke ezithi zona emagwegwe enketha kanyele-ke lenjuke kuze kuthi ne-Friday ekuseni uzavakatshela-ke emakhokhoba egoqela imakhokhoba lebulaya central lebulaya east ebese kusithi-ke emini ngo-2 o'clock abesehlangana-ke ne-provincial council yakoBulawayo ngomgqibelo-ke kule women's day e-belated women's day ezabe ise-Stanley Square ngo-10 ekuseni lapho azaqethisa-ke uhambo lwakhe lwakoBulawayo
bebekhona yini bonke amakhansila njalo lo meya obekhona yini
ngakuchasisa sithandeleke ukuthi umeya uthe ekuseni upresident efika ngo-10-ke ube ngekho ube komunye umsebenzi eBulawayo Rainbow umsebenzi-ke uqalise ngo-2 o'clock bese silaye umeya ama-councillors ekade silawo engiwabonileyo abe ngu-21 kwathi-ke amabili agoqela-ke umgcinisihlalo wabatsha eBulawayo province uMlandu Ncube la bebengekho-ke okuthengisa ukuthi ngezinye indlela ama-councillors angu-23 out of 29 akufakaza-ke lokuthi hhayi ngama-councillors e-NDC ngivume-ke futhi ukuthi mhlawumbe laba abangusikisi-ke yilabo esingathi mhlawumbe babahambelana le-renewal kodwa ngase siba lobufakazi ukuthi sebezimele laphana sebe-renewal sizabenza-ke lokhu okwenziwe la ama-MPs-ke eHarare ukuthi sibone ukuthi bavikelwa izanu na nxa bevikelwa izanu abantu bazazikhethela ukuthi labo bantu sebesebenzela abantu
lo mnumzana Bednico Bebe umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Udaba lokuhlukuluzwa kwezakhamizi zeMaleme Ranch eMatopo lungene etale lePhalamende namhla umeli weMathebeleland South kuleli tale unkosikazi Priscilla Misaeram Kwimushonga ebuza umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi uhulumende wenzani ngalolu daba. Umnikazi waleli plazi umnumzana David Cunningham lezakhamizi ebeziphila ngenhlelo ezitshiyeneyo zincediswa ngumnumzana Cunningham baxotshwa eplazini leli kwangena umcubi kahulumende umnumzana Rodney Mashingaidze. Izolo kulezakhamizi ezilitshumi lambili ezimiswe emthethwandaba koBulawayo zisetheswa icala lokuthumba isisebenzi sikaMashingaidze. Ngalokho unkosikazi Misaeram Kwimushonga obefuna ukuzwa kuMnangagwa ukuthi kungani uhulumende evumela ukuxotshwa kwezakhamizi lezi zona beziqhuba inhlelo zokuziphilisa kuleli plazi. Kodwa uMnangagwa uthe kazilutho ngalolu daba wacela unkosikazi Misaeram Kwimushonga ukuthi amlobele incwadi echasisa ngalolu daba. Siyexhume unkosikazi Misaeram Kwimushonga.
ngahamba ekhangela uconstitution section 18 clause 2 icacile ngokuthi nxa kuyizinto eziyabe zisendaweni abantu abamele babe yibo abandlayo abangenayo endaweni zona lezo ngabantu bakhona kho yiko ngiqale ngabuza wona lowo mbuzo ngathi njengoba yanake i-constitution yethu ikhuluma kuhle ukuthi hatshi izinto eziyabe zisezigabeni ngezabantu abazele abavela khonapho-ke yinto yokuqala lokhu-ke okwenzakalayo ngento leyi eyenzakalayo ematoko kutshoni njalo-ke ayisikho yini ukuthi yikho okumele kumelelwe ngu-vice president uMpoko njengobana enguye uminister we-reconciliation kulokuthi sibona abantu bebotshwa ayisikho yini ukuthi ngakhathesi size ukuthi sehambile ukuthi azame ukuyalungisani udubo lona lolu ngoba vele yona leyi iministry yafekelwa khonokho ukuthi nxa kulokungazwisisani endaweni ahambe ayelungisa uminister umnankagwa u-VP anti ngu-acting president wasisithi hatshi yena indaba yangikhona kakayizwa yikho-ke ufuna ukuthi ngangiyayibhala phansi ngicace abesesehamba-ke ukuyakhangela ukuthi okumele kuphendule yikuphi kusasa nje ngizabe ngibhala phansi-ke ngikhuluma-ke ukuthi indaba yangikhona yaqalisela ngaphi sokufike ngaphi ngabaphi abantu ababebotshiwe ukwenzela ukuthi nxa sephendula-ke uyabe sephendula sokucaca-ke ukuthi nxa kule nto enjalo uhulumende yena uyabe sithini njengobana sikwazi ukuthi umthetho okhona ku-constitution uvele ucacile ukuthi izinto ngezabantu abahlala khonapha endaweni
ngezinye indlela unkosikazi ufuna uhulumende enzeni ngalolu daba
ngezinye nje basithi uhulumende kalandele lokhu awufakayo ku-constitution akuncedi ukuthi sifake izinto ku-constitution kodwa singazilandeli sakufaka lokhu ku-constitution ngoba abantu bathi bebuzwa behamba besiyabuzwa indaba eyinkulu yeyindaba yokuthi hhayi nxa sinabantu esihleziyo endaweni sibona abanye abantu ababevela kwezinye indawo beyibo ababuyayo ukuze thathe into khonapho nxa kuye ukuthi izihlahla kumbe yilokho imigodi yakhona asiboni abantu abahlezi khonapho beyibo abantu abasuthayo ngakho
unkosikazi Priscilla Misera Mgimushonga ngomeli weMathebeleland South edale lePhalamende sixoxela eseHarare.
Studio 7 Live Talk lamuhla siqhubeka sikhangela udaba lokuthunjwa lokunyamalala kwentathela izindaba oyithayi Tamara odume ngokutshengisela i-Africa Unity Square esithi umongameli Robert Mugabe kasuke esihlalweni.
Thumelani i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli wakwele Nigeria omnumzana Goodluck Jonathan ubikwa esithi abahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abeBoko Haram sebefundiswa ezebutho enkambeni zabe-ISIS emhlubuleni wangeMiddle East. Umongameli Jonathan uveze lokho kungxoxo ayenze le-VOA ngemva kwensuku ezine umkhokheli weBoko Haram eveze ukuba sebesebenzelana le-ISIS.
Ilunga lekhansile ebona ngezelungelo loluntu kwele-Russia lithi kulokucabangela ukuthi obebuzisiswa ngokubulawa komkhokheli webandla eliphikisayo uBoris Nemtsov ubebuzisiswa ehlukuluzwa ngokutshaywa okuluchuku. Ilunga leli umnumzana Andrei Babushkin uthi utsho njalo ngoba uthe esethekela uZao Dadayev lapho avalelwe khona wafica elamanxeba umzimba wonke okutshengisa ukuthi ubetshaywa.
Sisiphethe ngokuya kwele Japan. Ele Japan linanze ingozi ye-tsunami leyokuzamazama komhlaba okwabangela umonakalo omkhulu esitishini samandla e-nuclear eseFukushima yabulala abantu abazinkulungwane ezili-19,000 ngemikhosi yenzelwe endaweni ezahlaselwa kakhulu yilingozi.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi asikafiki isikhathi sokuthi zibuyele ekhaya ukuyasebenza khona kumbe ukuyavula amabhizimusi. umama wezombusazwe lokunye zithi lokho ungakazenzi elizweni abakhulumele Studio 7 namhlabathi bake bazama ukuloba ugwalo olujulileyo lokuthi bakhulume ngokuthi bangasebenzelana lohulumende ngaziphi indlela bathe ukuhluphawe ukuthi ugwalo lolu lwalahlelwa khatshana ngohulumende lobikwa luqakathekisa ukuthi izizalwane ezihlala emazweni kumele zibe lelungelo lokuvota njalo lokuthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo abantu makhaza kambe izizalwane zeZimbabwe zizahlala emazweni kuze kube nini ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uqoqe lomnumzana Daniel Molokele igqwetha elilwela ilungelo loluntu elomnumzana Joseph Chuma okudalela iCentral Committee kubandla lesanu PF
sicela iZimbabwe diaspora policy document i-document enjalo ikhona already ngoba ngasebenza kakhulu ngo 2009 maka senzakala umthetho weParliament ube khona le government policy document ehlela obala ukuthi uma ufuna ukwenza i-business ufuna ukwenza into zesikolo into ze health anything yinto esiyifisayo singakakhulumi ngalokho ambondi kulento esingayenza and we are willing to work with the government to support it ukutheni sifane lamanye amazwe anjabo Ghana eGhana ngihamba kathethi kulo minister odila ngediaspora yinto esiyifisayo eHarare ukuthi kakube lo muntu kube nehofisi even kuma-embassy lama-consulate kube labantu abadila ngama-diaspora issues
nanku umlando baba Golide
ama-embassy ethu wonke laba bakhona i-department yaleyo ikhona ekhangela ngabantu abahlala emazweni nalawo ungafika kona any embassy yakho bakuyamukela and bakusize khonapha then okwesibili mina angithandi ukuthi abantu bethanda ukuzehlukanisa kanti why nxa wena usuhambe e-England ubesuhambe e-South Africa sifuna uzehlukanisa susithi mina sengidiasporeni anti okokuqala uya eZimbabweni so imithetho yonke eyamaZimbabweni lapha ama-rights onke esilawo lapha eZimbabwe ulawo la wena achitshwanga ngenxa yokuthi usuhambe e-England lokuthi usho ukhuluma isikhiwa everyday lama-British akuthi number one suqade kudlula omaZimbabwe olapha enkayi kumbe osemberengwa hhayi sonke siyafanana ama-rights yona lawana alokhu efanana kakutshinji ngenxa yokuthi wena usuphumile lapha eZimbabwe so okunye lokhu alabel nxa ufuna ezi business still fall under eZimbabwe aso
but antisoko kwelinye ilizwe so ama-conditions they are completely different so asikuzenza ngcono baba ungahamba e-Canada banama-conditions as a foreigner for you ungahamba e-UK banama-conditions so iZimbabwean government should accommodate that reality
no mina what I'm saying i-reality ekhona baba yikuthi kona you are still Zimbabwean so you still have the same rights as me who's here in Zimbabwe nxa ufuna ukwenza i-business lapha ekhaya uloku-enjoy the same rights
eqakathekileyo Juma indaba eqakathekileyo ukuthi ma ungekho ekhaya awusela malungelo kadulawo usuphumile elizweni yikho abantu abaningi bangama-refugees bayini banama-work permit baphila outside the country and kunama-condition from banking to business to education to health ma uhlala outside
mana kukorede ngozi akutshintshi lutho ama-rights akho kawatshintshi nxa kuthi usuphumele bandle lokho I'm telling you as a government policy from an informed position ama-rights akho kawathathwa ngoba suphumile wahlala kwelinye ilizwe you still have your own
ahamba iqiniso ukuthi ahamba because
unless nxa ungadenounsa i-citizenship yakho ye ungathi hayi mina angisengiyomzimbabwe sengifuna ukuthatha i-citizenship e-Britain be South Africa lapho nje sesikhuluma ngento ethiyeneyo phela ngithi kodwa nxa
uloyikhophelanguthoyo yikhophela nguthoyo ukuthini ma uyizimbabweni awulahlwa i-identity yakho ngomthetho but yikho kwenzakala khona manje amanye ama-countries they've moved on oGhana nabo-Nigeria please send a delegation to Abuja to Accra liyefunda abantu bezimbabwe ukuthi how do you deal with Zimbabweans who have lived in other countries for 20 years, for 30 years?
Look what my brother, so we say say new constitution about how to know each dual citizenship is a funeral. So I think you go with that.
You go with the constitution, you go with the act of parliament. Because you accept the constitution, it's not a malungelo, a citizenship. Kanti ngithi ngikhuluma ngepolice, ngikhuluma nge-act of parliament. Kanti idlulisele phambili udaba lolu. Ngoba amanye amazwe sehambile ngiyacela Chuma hamba eGhana uyabona kule department lifundi ngoba i-potential
lapha sizwe umnumzana Daniel Molokele igqwetha elilwela ilungelo loluntu elomnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7
silifake kancane ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izilukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Uhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lo mnumzana Fidelis Fengu, umgcini isihlalo wenhlanganiso ye National Housing Project. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngibonga kakhulu mngani.
Ungasitshela ngodaba lwezindlu lapha ukuthi lumi njani kakhulu abantu abafuna ukuthenga izindlu kumbe ukwakha izindlu?
Lapha sinanzelela ukuba abantu abaningi khanya barozwa izimali zabo ngabantu abathengisa umhlabathi. Omunye abungasowabo, omunye abungowabo kodwa uthole ukuthi uthengisela abantu abambalwa ngesikhathi esisodwa kukhanya sokusuka lo hlupho olukhona. Loleli ngibona kuliphutha likahulumende ongafakanga kuhle into esingayidiwi regulating authority ekhangela ukuthi indaba zomhlabathi emadolobheni zihlangiswa njani. Nawe singathi ngama-cooperatives. Yathola ukuthi ukukhulumisana phakathi kwama-cooperatives lo-sansili lo hulumende ugatsha lwezomhlabathi ukukhulumisana kwakhona awuhlelekanga kakuhle. So thina besithi akube le authority eza kuthi iregulate ukukhangiswa komhlabathi emadorobheni.
Ye, nxa sikhangele udaba lwakhona lubi okunganani ngoba sizwa kuthiwa kulabantu abangafika bona 1.5 million abaku-waiting list.
Ye, lelo kuliqiniso sibili ukuthi i-backlog kuluma lapha inombolo esizithole ngo-December 2018 sivela kuwaye ngu-PMSEC we-local government uKilian Mpingu esiwasishiyayo wayesithi yena kule 1.5 million i-backlog. Asikhangele kwezendaba sithole ukuthi kulabantu akade besekaledonia abathathelwe $7 million ngendaba zona lezi zokuthengiselwa umhlabathi ngabantu abangaqedakaliyo. Lokhu sokutshengisela ukuthi uhlupho lwakhona luvamile and kumele kuwantu kuba le-solution masinya.
Siyasibone endaweni ezifana leHarare abantu besuswa kuthiwa bathengiselwa umhlabathi lapho okungamelanga kube khona izindlu. Udubo lolu lubhahe okunganani, lukhona yini kwamanye amadolobha?
Udubo lolu lapho engingathi mina asikalubone kangako kuKobulawayo kuphela. Lapho I think kumele sibatshayele ihlombe ababona ngoBulawayo mabahambisa kuhle umsebenzi. Kwezinye iindawo lezi ngathi abalohlupho kakhulu ngamakhansila we-MDC othola ukuthi bona bazofuna ukunika abantu babo, uhulumende laye funa ukunika abantu bakhe. Sokusuka lokudonselana lapho sokusuka ukuthi iminista laye sekumele asebenzisa amandla akhe njengominista, ukhansili laye asebenzisa amandla akhe njengokhansili. And ekugcineni umuntu odubeka kakhulu ngumuntu ophansi lapha, umuntu ofana lami lawe othola esesenkingeni khathesi.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngenhlanganiso yakho leyi eye-National Housing Project ukuthi imi njani?
Thina njenge-National Housing Project sihlala phansi sikhangele ukuthi kwezekuhlala kahle abantu ukuhlalisana emadolobheni lapha kuhanjiswa njani, sibe sesibuya la macebo sibanika kuhulumende. Yebo, silabo futhi phakathi kwethu silogatha olwenza ngokomhlabathi ukuthi lathi sebe silawethu amasenze kakhulu kobulawayo lapho esinika khona abantu. Siyazama lathi ukuthi senze kusemthethweni sincedisa abantu labo fana sokuhlala kuyo. Kodwa into ekhathesi esiqine ngayo kakhulu sikukhulumela laba abangakwanisi ukuyikhulumela, njengabaningi laba abekaledonia abasebelahlekele izimali zabo, abanye labo abadlele izimali zabo ngamaqamba ashiyeneyo.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli ubatshela lokubana nxa befuna ukuthi babe ngamalunga enhlanganiso bengakuthola ngayo?
Hayi, ngibonge kakhulu, sibonga abalaleli ngesikhathi sabo. Abafuna ukuba amalunga ethu bengaya ku-www.zinnationalhousing.org website yethu.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lelanga elihle.
Hayi, lami ngibonge.
Okay, bye.
Kwanele olivalelisayo ngintungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga.